VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lejona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla zilitshumi lambili kuNhlangula 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
uhlupho engikubonayo yikuthi bona laba abayiba ababusayo yibo abaona ama-businesses zona lawa ama-fuel, yibo abaona ama-garages athengisa ama-fuel. So angiboni bele ndaba lapho. Mina ngibona kungela willpower on the side of leadership ukuthi lizwe liphakame, ngoba kunje bona bayabenefitha.
Intengo yamafutha ezimota ikhwelile njalo namuhla, okuhle kwabangela ukuthi abanye osomabhizimusi bakhuphule intengo yempahla lokudla ezitolo.
Umuyi uvimbayi Sangirai Java ube ngumuntu ongazange azame ukusebenzisa ibizo likababakhe kwezombusazwe, wahadlulisa izinto zakhe, walungisa ibizo lakhe yena yedwa, ecele indoda yakhe, ecele uChamisa. Lokhu kusitshengisa ukuthi wayengumuntu owayelembewu.
Izakhamizi zeGlenview South eHarare zithi ukubhubha komeli wazo edale lephalamende unkosikazi Vimbai Tswangirai Java kuthiye isikhala esikhulu. Umtshumayeli odume ngokuchothoza uhulumende weZANU-PF umnumzana Talent Chiwenga uwelwe yingozi yemota ebikwa ibulale abantu abathathu abagoqela unkosikazi wakhe lomntwana ekuseni namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Intengo yamafutha ezimota ikhwelile njalo namuhla. Lokho kuhle kwabangela ukuthi abanye osomabhizimusi bakhuphule intengo yempahla lokudla ezitolo. Ugatsha lukahulumende olubona ngokuthengiswa kwamafutha olweZimbabwe Energy Regulatory Authority lwazise ukuthi ilitha yepetulo eyodwa ebibiza i-4 RTGS dollars 97 isikhuphuke yaya ku-$5.26, kodwa amanye amagalaji ayithengisa nge-$5.30. Intengo yedizili yona iqonge isuka ku-$4.89 yaya ku-$5.07. Lancanje amanye amagalaji ayithengisa nge-$5.12. Ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto eZimbabwe sokuyinsakavukela ngenxa yokubhidlika komnotho. Sixoxele somabhizimusi weGwanda umnumzana Volter Moyo.
Udubo lulenkane, abantu abasasebenzi, imota zithona zisemalayinini, abantu abala mali zona lezo eziphoke ukuqanjwa. And uhlupho engilubonayo yikuthi bona laba abayibo ababusayo yibo abaona ama-businesses zona lawa ama-fuel, yibo abaona ama-garages athengisa ama-fuel. So angiboni bele ndaba lakho. Mina ngibona kungela willpower on the side of leadership ukuthi lizwe liphakame, ngoba kunje bona bayabenefitha. Abasela enye into abangazake bayenze eZimbabwe, ilizwe lesibalithena upside down yonke into bayenza umathanda. Akusela sifiso sokuthi bayenzele abantu, abasela sifiso sokuthi abantu baphile elizweni. Sekuyiyo iwafa-wafa, ndoda yazibonela, i-survival of the fittest, ola amandla nguye ozaphila. Into ezagcina ikhona, but abantu abazasafa yithi esingelalutho onjwadi, esingelamandla ukuthi laba abakhona embusweni sibatshele ukuthi nxa liyehlulekile chiyani, nxa liyehlulekile khulumisanani labanye abanye labo bathathe over ilizwe liye phambili, likholisani nxa kunje abantu besehleka ukuphila, kuqanjwa izimali abazaziyo ukuthi abantu abalazo. babe sila wabantu bakwazi ukuthi ilizwe lafa kudala kula msebenzi abantu lawa asisebenzi imali zakhona zwalezo bathi siyazithola siyazithatha ngapi
yebo akhwelile amafutha moyo kodwa kona ngapha egwanda emagalajini ayatholakala yini
izimoto zimile emalayinini katholakali nxa ebuyile yona le ivikorona kukhwezwa lento engekho angazi ukuthi vele i-pricing system yaleli lizwe injani ngoba lento engekho bezawuthi ikhwelile yona ivele ingekho ikhwela njani into yakhona ingekho so kuyadingakala ukuthi ababusayo babe honest ngelizwe leli ukuthi ilizwe liye phambili liphileke abantu bakwanise ukuthi baphile ngoba qiniso akusaphileki
kumele benzeni kahle kahle
kumele baqonde ukwenqabela izinto zokutshontsha lezinto ze-corruption balandele imithetho yokurana i-economy yelizwe balandele imithetho yonke esetshenziswa ngamanye amazwe aphumelelayo maybe sithathe izinto ezinjengao-import and export ungazithola wona kunguwe othenga kwamanye amazwe ukudlula amanye amazwe ethenga kuwe i-economy ayisoze yancedisa abantu bakho kumele kuhluzisiswe kukhangelisiswe ingcwethi zihlalisane phansi amapolitician ahlalisane phansi kuzama ukulungisa indaba zelizwe leli it's no longer about a party sekuyindaba yomuntu wonke kumbe use-church kumbe ungaphi ilizwe leli it's now unfit for human habitation ngoba kulo into ongayithola efanele ukuthi umuntu aphile kiyo kumbe aphile ngayo
umnumzana Walter Moyo ngusomabhizimusi wegwanda Sixoxe injalo lesizalwane seZimbabwe esisebenza kwele South Africa. Umnumzana Paul Ndlovu yena othi ukukhuphuka kwentengo yezinto lokhu kuveza sobala ukwehluleka kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Into engiyibonayo okwamanje efuneka edinge ukuthi abantu beZimbabwe siyayenza. Abantu kabame ngokuthi mina ngisupporta leli bandla elithile mina ngisupporta leli bandla elithile abantu bahlangane babe imbumba babe munye bakhulume zweli ukuthi hayi yebo hayi siyabonga sesihlumeze sokwanele igovernment ayizame ukuxolela abantu kambe yona bayibhekile ithi yini into ezakale ezizweni lelana ngoba phela ikufa nje kodwa lokuya lathi siyazama ungacabanga manje ungazithathe i-R1,000 uthumele umuntu ekhaya uthi ayitshintshe ibe yilowo mabhondi athenga ayisathengi lutho thina ngapha i-R1,000 siyadla inyanga yonke ezimbabwe awudli nethi nge-R1,000 sayibona so le nto le isinzima okuthi ke sidinga ukuthi abantu nje babambane bazame nje ukuthi bonke mauta mina nje ngendlela engibona ngakhona angisho ukuthi mhlawumbe igqugquzela udlame or into efana nalezo but ngisho ukuthi umntwana ongakhali ufela emberekweni so ukukhala kwabantu yikubana bangene esitaradeni batshengisele ngokuthula bangamoshi lutho but batshengisele ukuthi hhayi sesizile baba sicela uze lathi ukukhala kwethu lathi siyamuza ukukhala kakhwe ma ekhalela amavoti abantu bayamvotela ye okwamanje abantu labo sebekhala labo ngalokho abahlangana nakho ukuthi laye akuzwe abantu abakuzwe abantu abasebenzi abantu emasimini abavunanga abantu abanamali ibhondi alilavalo so manje abantu bazophila njani ngapha into ziyakhuphuka so sodingeke nje ukuthi abantu bonke nje babambane bakhohlwa ukuthi mina ngwezani ngwe-MDC ngwezapho but abantu bazame ukuthi bakhulume ngalokho ababhekane lakhe empilweni
okucunula abantu abaningi Ndlovu yikuthi behlupheka benjalo iziphathamandla zezanup f ezile mali ziyazibonakalisa nje ziyayidlalisa zithenga lokhu lalokhu ya sibone umeli wenembudziya edalele ephalamende umnumzana Justice Mayor wa Judge Gena ethenga imota edulayo kakhulu iLamborghini uthi uyithenge ngemali edlula i-$400,000 umzwangedwa uyabungaphi khonapho uyabungasebenzi yini nxa uyathenga imota edula kangaka uhambe layo phakathi kwabantu abahluphekayo abalambileyo abangadlanga abasilela ngezinto phose zonke ezibalulekileyo empilweni
cabanga-ke kusakazwama ukuthi u-MP athenge imota edula okwamagama ngaleyo ndlela u-MP laphana bazama ukubonisa thina abantu ukuthi hayi imali sinayo siyayidla siyidla kini zilima
umnumzana Paul Ndlovu yisizalwane seZimbabwe esisebenza kwele South Africa
okay. belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umthumeli odume ngokuchothoza uhulumende weZanu PF umnumzana Talent Chiwenga uwelwe ingozi yemota ebikwa ibulale abantu abathathu ekuseni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi ababhubhileyo laba bagoqela umkaChiwenga lomntwana kanye lomunye ongakaziwa. Imota kaChiwenga ibhewukile yagiqika kanengi emgwaqweni osuka eMaswingo usiya eHarare njalo amapholisa athi ibigijima kakhulu. UChiwenga ngokwakhe obikwa esesibhedlela njalo ulimele kakubi. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi ngempela kubhubhe abantu abathathu kulingozi. Kodwa uthe ube ngeke ababethe ngamagama ngoba imideni yabo ibingakaziswa. UApostle Talent Chiwenga uthi uyisihlobo sikamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga. Njalo uhlala emchothoza njalo nje kuntshumayelo zakhe kanye lomongameli Emmerson Mnangagwa. Izakhamizi zeGlenview South eHarare zithi ukubhubha komeli wazo edale lephalamende unkosikazi Vimbai Tswangirai Java kuthiye isikhala esikhulu esizahlupha ukuzivala ngoba ubengumuntu obekhuthele kakhulu esebenzela uZulu wesigaba sakhe. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Abalandeli bebandla leMDC ekhokelelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bebehlabela bekhumbula indodakazi owayengumkhokheli wayo unkosikazi Vimbai Java Tswangirai. Ekhuluma eGlenview South, isabelo esasimelwa ngumuye edayela ephalamende uChamisa uthe intsha yakuleli layo sokumele ilandele isinqumo sokuzinikela ukuletha inguquko elizweni. UChamisa uthe sesifikile isikhathi sokuthi intsha isukume itshengisele ukuze iveze ukuthi sizinzile singathatha intambo zobukhokheli njengalokho okwenziwa unkosikazi Tswangirai Java ofundele lokhu elandela amasondo kayise umuyi umnumzana Morgan Tswangirai.
Intsha ye-Afrika lesi yisikhathi senu. Akusilo dubo olusezimbabwe kuphela kodwa lolu dubo lukhona kwele South Africa, kwele Rwanda, kwele Uganda nakwele Kenya. Intsha kumele isukume ivikele izwekazi le-Afrika. Yikho uVimbai wazinikele ngoba kukini njengentsha ukuthi lizinikile njalo.
Abe-MDC kanye labezokholo babuthene emzini weGlenview South lapho abancume umsebenzi kankosikazi Tswangirai Java ongumunye wabesifazana abalutshwana abazinikela ukuphatheka kwezombusazwe. Omunye walabo abakade bezovalisa umuyi umnumzana Ngqobani Sithole umchaza njengesibonelo esihle kwabasakhulayo engasebenzisanga udumo lukayise ukuqansa esibangeni akade sekuso.
Umuyi uVimbai Tswangirai Java ube ngumuntu ongazange azame ukusebenzisa ibizo likababakhe kwezombusazwe wazenzela izinto zakhe, walungisa ibizo lakhe yena yedwa, ecele indoda yakhe, ecele uChamisa okhokhela ibandla leMDC. Lokhu kusitshengisa ukuthi wayengumuntu owayelembeko, umuntu owayeziphethe ezazela ukuthi yena uyazenzela izinto zakhe engelancedo engela muntu angamhlupha ukuthi ebesenza izinto zakhe lezi.
Ekhuluma embuthanweni okuvalelisa umuyi umnumzana Osalo Siziwa omele abatsha kubandla leli, uthe unkosikazi Zimbayi wasebenzela ubuhle bebandla lenkonzo yakhe.
Thina njengabatsha siyakubonga ngomsebenzi owenzileyo ephalamende lakumhlanganiso ye-Movement for Democratic Change lakubakhonzi benkonzo kaJesu Kristu. Sizahlala siqhubeka phambili ngenkolo yakwelizwe lankolo yokuya ezulwini. Siyabonga.
Isidumbu sikamuyi siqale sasiwa esigodlweni sebandla le-MDC eMorgan Tsvangirai House, lapho eminye imigwaqo ike yavalwa kunikezwa abakade bezovalelisa umuyi ithuba lokubuthana. Unkosikazi Zimbayi Tsvangirai ukhangelelwe ukubeka emathuneni aweGlen Forest eHarare kusasa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Ku-Livestalk kuhlelo lwe-Diaspora Forum namhlanje sikhangela udaba lokutholiswa kwezizalwane zeZimbabwe ilungelo lokuba lobuzwe obumbaxambili i-dual citizenship. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ekhangelane elo kuhlukunyezwa kwabezombusazwe abaphikisayo lentathelizindaba kwele Russia OVD Info Group ithi amapholisa kulelo lizwe abophe intathelizindaba elodumo u-Alexei Navalin lamhlanje lamakhulu amane abantu abakade betshengisela esigodlweni seMoscow besola ucuku lwamapholisa. Uhlangothi olubona ngezempilakahle emhlabeni jikelele olwe-World Health Organization luthi kulomntwana osebulewe ngumkhuhlane we-Ebola kwele Uganda. Umphathintambo wezempilakahle kulelo lizwe uvikwa esithi lumntwana ngumuntu wesithathu osebulewe yilumkhuhlane phakathi kwamaviki amathathu edluleyo. Izizalwane zeZimbabwe zihlaba umkhosi omkhulu ngokuphuza kokuphuma kwengwalo zokuhambisa ezamapassports. Lokhu kubikwa kubangelwa ikuswelakala kwephepha lokudindela lezingwalo. Amapassports amele aphume ngokuphuthuma phakathi kosuku olulodwa kusiya kwezintathu lawo asemisiwe ngoba abehofisi ka-Registrar General bengasenelisi ukuzikhipha ngesikhathi. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
AmaZimbabweans akhalaza ngokungaphumi kwencwadi zokuya ngaphandle kwelizwe, imbangela kuyikuswelakala kwephepha lokudindela lezingwalo. Abafuna ukuthatha eziphuma ngokuphangisa bebecetshiswa ukuba lezi sezike zamiswa ukubhadaliswa. Ukuphuza kokuphuma kwengwalo lezi sekusuke kwahlangana lesimo somnotho welizwe lesombusazwe esingamanga kuhle. Osekwenza abantu bathandabuze ukuba ngeqiniso yikuswelakala kwephepha kumbe yingabomo. Umnumzana Ndaba Zulu uthi nxa amapassport engasaphumi kuzaba nzima kuye ngoba ephila ngokuthenga ethengisa impahla zakwamanye amazwe.
Kumina kuyangidanisa kakhulu ngoba kusukela khona lo ngomnyaka ophelileyo last year ngicabangela khona kubo August ngi-apply le passport lokho la kathi sokufika isikhathi sona lesi ngingakayitholi. Manje ngibuya khona apho abantu laba babe lokho bebhizi besitshela ukuthi hayi buya kusalungiswa. Na hayi iproblem yakho na le iyasiphambanisa kakhulu ngoba thina njengabantu avele sisebenza lapha siyabe sihamba siyadinga ezinye izinto zokuthi sikwanise ukuthi sithengise siphila. Kodwa manje singela lawo maphepha lawo, hayi kuyasinzimela kakhulu, njalo asakwazi ukuthi sizakwenza njani. Hayi.
Umnumzana Lucky Ngwenya ngomunye obefuna ukuthatha i-passport ephuma ngokuphuthuma, kodwa walelwe.
Sesithwele nzima lapha, bengifuna ukuthatha i-emergency passport kodwa ngizwa ukuba sithi sithathe wona la E53 ukuthi iyaphuma ngawuphi umnyaka, angikwazi. Sengithwele nzima khonapho, ngifuna ukugijimela kwe-South Africa, sengisitshela ukuthi ngiyenzeni be ngithathe imali la e-China wenze ukuthi ngihambe, bese ngisiyachaphula impopo mbambe yilokhu ze kuthiwakinama-crocodiles, kodwa hhayi akulunganga sibili lokhu ukuthwala nzima kangaka mina ngile mali yakhona.
Unkosikazi Nikiwe Sithole, isakhamuzi sakoBulawayo, uveze ukudana okukhulu ngokuphuza ukuphuma kwama-passport.
Uhlupho lwama-passport sokusithathaze kakhulu ngoba ngesikhathi siwathatha ngomnyaka ophelileyo, mina yami ngayithatha kungo-August. Ngangingayijahi, kodwa ngathesi sengiyijahile. Nxa uhamba khona ngale babe kutshela ukuthi uzabona ngemeseji, uzabona ngemeseji, bengasicaceli ukuthi vele kuhamba kunokuthatha indawo ngemuva manje. But kade sebesitshela ukuthi nxa uyifune uyabuke uzobhukha. Into yabe ibhukhwa kuyini ngoba vele yona i-passport yangkhona isi-overdue.
Unkosikazi Nobubele Ncube ongumzali uveze ukudana okukhulu ngomumo okhona elizweni.
Umfana wami lapha kade ele-waiting pass i-ID yakhe, ngithe nisithi ahambe ayitshintshisa ngale komsithelo, bafika bamtshela ukuthi khona akula inki yokuthi bamprintele i-plastic ID. Osokuyikho asisakwazi ngoba khathesi izinto zeZimbabwe okuyikho asikwazi ukuthi kuyini, kanti i-inki leyo kanti yengaphi. Lamuhla sokuthiwa khona kula inki asebenzise le-waiting pass, ngapha esikolo babefuna naleyani plastic ID, so angisakwazi ukuthi mina kwenziweni.
UZulu ukhala ngokuphuza kwama-passport esithi kubabisela emuva ezintweni eziningi, njalo abaphiwa impendulo eqondileyo ukuthi indaba lokhu kuthatha isikhathi eside kangaka. I-Studio 7 izamile ukukhulumisana labehofisini ebona ngokubhaliswa kwempahla labantu ku-Registrar General, kodwa balile ukukhuluma ngodaba lolu bethi lubucwayi kakhulu. Ngimele i-Studio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Iqembu labahlabeleli abadabuka kuzwekazi le-Africa ele-Voices from Southern Africa kumbe iVusa lene liseyiminyaka elitshumi lihlabela lingapha kwelemelika. Leli qembu lihlezi limenywa nje emcimbeni etshiyeneyo ukuyahlabela. Kuminyaka emlutshwana edluleyo leli qembu limenywe emthimbeni wokuthakazelela ukukhethwa kukamnumzana Barack Obama ukuba ngumongameli weMelika. UChris Gande weStudio 7 uxoxela umkhokheli waleli qembu umnumzana Mike Nguyuza.
Laqala njani njalo laqala nini?
Njoba nazi abantu baseNingizimu Afrika uma badibana bathandu noba kusesifeni semshadweni noma lasidibana khona nje siyacula. Kodwa ke ngo-2007 umeli weSouth Africa la eAmerica umnumzana uwelile Nhlapa nesandla sakhe owashona kodwa ubaba uMoyo bangimema bathi woza la uthathe abantu base-South Africa ubafundise le ngoma ekuthiwa yi-South African National Anthem. Manje kwakungelula ukuthi sicule lo ngoma ngoba ishintshi
Morena vuluka tichana taetu Ongelise jizwa lena senyemo
Vuluke
Vote vuluke
Vote
vuluke Tichana taetu Tichana taetu
Bafage ilini ezinye kule ngoma yenkosi Sikelela sekunesibhulu phakathi manje abantu abaningi bengafuni ukuchula ngoba bangafuni isibhulu ubuhlungu bayizolo be-apartheid kodwa ngoba uBaba uMandela na South African government bavumile ukuthi le ngoma zihlangane ingoma zesibhulu nesingisi nesisuthu nesizulu zibe nyanda yinye sangathi okungcono sicule nathi le ngoma ngoba ngeke ishintshe phela
mabuwe njalo
Sibheke futhi ukuthi kwamanye amazwe njengaseZambia mhlawumbe naseUganda bathatha inkosi Sikelela bacale ngayo bafake okwabo ukuthi baphakamise amazwe wabo. Ngavuma-ke mina nabantu baseSouth Africa bavuma sadibana safundisana safunda ama-notes saze sakwazi ukucula sacula ngo-2007 nge-celebration ye-independence ngo-April yithe sacula
Voices of Southern Africa lizwileke lapho umkhokheli walo uMike Nguyuza obexoxa ecingweni lo Chris Kande we Studio 7 bekhona pa eMelika.
Africa, 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 Africa. Africa, 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 beautiful continent. Africa, Africa, beautiful continent. Africa, 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 Africa. Africa, 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 beautiful continent, Africa.
Ubuhle bayo yi-Afrika yinsingizi ke lezo zigqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Intengo yamafutha ezimota ikhwelile njalo namhla uhle kwabangela ukuthi abanye osomabhizimusi bakhuphule intengo yempahla lokudla ezitolo. Umtshumayelo odume ngokuchothoza urhulumente wezanu-PF umnumzana Talent Chiwenga uwelwe yingozi yemota ebikwa ibulale umkakhe lomntwana lomunye namuhla. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.